Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chateleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusineka uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9. We are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24. Yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko. Ngenxa yani? Ngenxa yama-drug statistics.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe akuqela iZANU-PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi akumelanga xa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Le ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje so khathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elephisi. Siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyana nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona ku-peace plan.
Ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele ngasithi khona sile-election sitho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MTC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo kade sembuthanweni munye unkosikazi Sekayi Holland owaba ngumphathintambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe ababuyanga kodwa-ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president uLanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashizithunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakala ukuthi kuhambe njani
Umphathintambo wendaba zasekhaya ukazembe kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini ungathini ngalokho
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obulewayo obulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka
Si ngathi lolo luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela udlakela osolukhona
Ukhetho vele azoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhulekanga ukukhuleka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo kuyizinto ezinengi ukusebenza komthetho ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo ukuma ukuzimela kwemthethwandaba ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende lazo zonke leziyazinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu ukhetho oludlulile laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathaleki ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu
lo ke umnumzana efihlela ncube ohlaziya ezombusazwe ixoka lapho lo ntungamile inkomo owe studio 7 Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezimpila kahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo beveza kubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani usibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni wele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise
I was smoking yaupe cocaine Christo, Daha, every type of drugs and we were smoking those drugs through food drinking injection each other doing a lot of things sneezing whatever taking all those drugs and they affected me
Nangibhema inyawope, i-cocaine, crystal, dacha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs, sebe engage futhi sexual abuse, futhi sebe abuse na sexual konapho. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala la. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njengecommunity ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we drug abuse, because amanye ama drugs akona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics kumile yathi kona ama youth kwenye ward lapha Victoria Falls, specifically ward 9, we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkuhlane yengqondo le, age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani, ngenxa yama drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then ama police ababuyele sithi kona kuthina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheki Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs, indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abana nihlala kahle phakathi abazalini, ba ignore phakathi abazalini, nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana bese ngasithola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo, bese tholakala senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs, seba addicted, bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakho.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liya liqansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBiki Unqaba Ndiweni wemadopo kezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owase Pied Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kucheza belenze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council, uNduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube, uNonhlanhla Sipanda wensiza, oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili, bakhethwe ndawonye le nduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema Westezi, obephatheke kulolu khetho, uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu lweMatabeleland South, bawinile ama candidates kodwa ngikunanzelele ngibone ungani sokugcwele kubuye abatsha kakhulu ama chiefs amatsha engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo bayachieve lokho okufanele bawachieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Mazuku ematshetsheni abekudalele Chiefs Council ukuvota izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Kangelithi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo. Ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Kangelithi bazazinikela, bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahle bahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOheng Nare Westlonga.
Abantu esibakhethileyo njengoba kuyikhona qalisi kubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisela emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo lugqutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela labasebengene ku-Chiefs Council. Yiwumfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebeze ukudalela e-Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSpasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obana ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe lesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusichuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasibanda.
I should have known. Kalu gugon, wasting my time. See to young time. Wangenza slima ngempela. Wangenza slima ngempela. wathi angekho ofana nam namhlusu sitha sakwazi kuba nam ayi ngiyakuvuma ngempela wangenza isilima ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo okuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane
isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K Primary sokukhulele eton group okulilo kusho okuncane nje phakathi kwenkubo yenja nasemagogoma sokukhulele ekhoneni khonapha ufunde eLos K Primary ngabe sensiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sensiyaqeda sensethawuye iTech College lapho ngikufunda wami ngifunde khona
igama lakho lokuculela ethi MJ Sings labuya njani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi
ku-M umele umncedisi ku-J abesemele uJeremiah then uSings waphonga uThutsha ngemistake ngu-audition ebulawa yi-theater mabe mbiza wathiwa sifuna u-MJ ohlabelayo ojaji badlukati u-MJ Sings i-music bekuyinto ebengiyithanda vele sasincane like ingoma ebengizilalela no abo Love Moma Jaivana, abo Ringo, abo Yuma Sekela, abo Boyz II Men. Genre ngasuka ngayithanda ngabo Afro Pop, Afro Soul. Ezilama live instrument kakhulu.
Jason's was even than a Muyu Calvin, was even than a Magic Cubic, one fellow that like Elita, the top three, Lonan Sanson Vegin movie, then is that the Paulino Uzulu, Nevi Ezayo.
Saga 12 August, say a launch album, Lonedo Muzi, and San Ulinus alone came to Arazi Nonki, within his class and his supporter, mobile Zarati Lokala and Zarati Nati, as near Timalo is at Tindavandavani. $5 in general, 10 in Yango, 20 VIP, 50 VVIP. Musa Nonke, we are Nizo Chabuna Lati, we are not in Jalo. All digital platforms, Spotify, our YouTube, our Deezer. So, ungayiphonti MJ Sings khonapho uklikha nje sihlezi phume zonke nekuma social media ungangilandela kufacebook MJ Sings ku-instagram the twitter sibizwa nge-X these days then ku-youtube nje ngalandela nje subscriber MJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
Ditaka esakhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo waza Who's a Friday balazonto yelihlekini lonke igama lomuyezi Jesus Banda.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop lingakhohlwa ke ubana ku live talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kancwabakazi mhlaka 23. Silugcina ke lapha uhlelo lwethulo lamhlanje olivalelisayo uKhatsedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.